Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zitovo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
In taking the lead, government has further reduced its workforce to 25% on a 2 weeks rotational interval.
Having company yengqingo eTel 1, sebe me ukuhlawula izisebenzi imali zama COVID-19 allowances, ikakhulu lezo ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli.
Labo abaseleyo balokho begciniwe kuma-detention centers, uhulumende weBrithani ulokho esithi ufuna ukubahambisa.
Izizalwane zeZimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalindeyo ukuxotshwa kweleBrithani, lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi as a coaching, Willie Viggy was a Friday, Silom Tuli, and Gomazom Tumo, or Chivilega, who was a Sanda, or Dominica Malogoti, Nkuzi Slanki, Zonkeles in Davales in Yedisoziso, Willem Sagas. Having company in Ringo A Tel 1, seven may Ugushaula is the 7 days of COVID-19 allowances. Ikakhulu lezo ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli. Intatha yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seTel 1 uNkosazana Melody Harry ongathandanga ukuthathwa ngamazwi utshele iStudio 7 ukuba bathethe leli nyathelo njengenkampani ukukhuthaza izisebenzi ukuba zihlatshwe lelo jekiseni njalo bezibonisa ukuba ngozibani ekhona kwezempilakahle yabo nxa bengasakwenzanga lokho. Uqhubeke ethi isilinganiso phose sokungamachumi ayisithupha 60% sezisebenzi zeTel 1 sebalihlatshwa leli jekiseni ngaphansi kohlelo lukahulumende, ngakho ke bathethe lelo nyathelo ukuze izisebenzi zonke zilondolozeke. Wavuma ukuthi inyathelo lokuthi bonke abangakahlatshwa leli jekiseni bathathe amalanga okuyaphumula ileave kungenye yendlela yokuzivikela kulolu bhubhane. UNkosazana Harry uthi konke lokhu bakwenza belandela osekusenziwa ngabamankampani azimeleyo lohulumende. Umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchwangwa uveze lokhu embikweni awethulela intatheli zindaba ngemva komhlangano wequla labaphathintambo wangeviki.
In taking the lead, government has further reduced its workforce.
Uhulumende esikhokhela kulokhu sewehlise inani labazakuya emsebenzini, njalo zisenza lokhu zitshintshana phakathi kwamaviki amabili asebahlatshwayo beyibo abalithola kuqala lelo thuba lokuya emsebenzini.
Will be given to the vaccinated personnel.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Jafet Moyo, uthi lanxa kungamanyathelo aqondileyo kwezokulondoloza ukusabalala kwe-COVID-19, yikubandlulula labo abangakalihlatshwa.
Ukuthi kulalabo abahlatshiweyo balama benefits athize, abangahlatshwanga abalama benefits. Sibona ngani kubandlulula nxa kukhona ukubhadalwayo lisebenza ngesikhathi se-COVID-19. Kufanele kubhadalwe abantu bonke abasemsebenzini kungakhathalekile ukuthi uhlatshiwe kumba uhlatshwanga.
Elinye igqwetha u-advocate Abraham Mateta uthi kumqoka ukuba abantu bayelihlatshwa leli jekiseni.
Indlela yokusebenzisa ugodo ukuthi lokhu kwenzakale yiyo engayenzi kuhle. Uzathola ukuthi kulama conspiracy amanengi ngendaba ye vaccination. So nxa sokusetshenziswa ugodo kuyaqina sokusiba ngani i conspiracy lana ngeqiniso ngenxa yokusetshenziswa kwe force. So mina mbona ngani kuqakathekile ukuthi uhulumeni lamanye amakhampani labanye abantu bonke bahambise imbiko yokuncenga abantu ukuthi bahlatshwe.
UMnumzana Thabo Mathe uthi okumqoka yikuba inkokheli enhlangothini ezehlukeneyo ibone ukuba balondolozekile kulolu bhubhane lwe-COVID-19, labo abangaphansi kwabo abantu bakhuthazwe ukuyahlatshwa leli jekiseni ukuze kwehliswe ukumemetheka kwalo.
Ngokubona ukuthi abantu bayavaccinatwa njalo balandela imithetho ye-World Health Organization, into le ikhona sibili siqede abantu abaningi.
Abezempilakahle babika ukuba liqhubeka liqonga inani labatholakala bele-COVID-19 lasebelahlekelwe yimiphefumulo. Ekutshoneni kwangolwesine, babhubhe abangamakhulu ayisithupha lanye 61 phakathi kwabantu abedlula kancinyane inkulungwane ezimbili 2301 abafunyenwe belegciwane leli. Kunje sebesedlula inkulungwane ezingamachumi ayisichiyagalolunye 93,421 asebetholakale belaleli gciwane labulala abafika phose inkulungwane ezintathu 2,870 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho wanyakenye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalunga edale lephalamende aveze ukuba akhala ndawonye lozulu weZimbabwe ngokubhubha kwentatheli izindaba ezimbalwa ezigoqela uSandra Nyaira, Tawanda Kudlanga labanye. Acela uhulumende ukuba aqakathekise impila kahle entatheli izindaba. Lokhu kuza ngesikhathi inani le ntatheli izindaba isezibulawa yi-COVID-19 liqansa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi intatheli ziyizwe eziphambili ngokupha uzulu ulwazi mayelana lokuqakatheka kokuzivikela ngalesi sikhathi esinzima kangaka. Loba nje intatheli zisenza umsebenzi omkhulu kangaka, iningi alikuboni ukuqakatheka kwazo. Kodwa uhulumende wabeka umthetho othi intatheli izindaba lazo zibe kusibanga sabantu abaqakatheke kakhulu, ama-frontline workers. Idayi lephalamende izolo liphe inhlonipho kwintatheli izindaba uGudlanga loNyaira lisithi ukuphupha kwabo kufuze kuphe amankampani isifundo sokuba anakekele impilo zentatheli izindaba. Umgcinisihlalo wekomithi ebona ngomsebenzi wentatheli izindaba lokukhishwa kwemibiko ephalamende engumeli weMathebeleni South phansi kwe-promotional representation uNkosazana Sipho Ndlovu Mokone uthi badanile ngokubhubha kwentatheli izindaba lezi.
Silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe ngama-journalist amabili uSandra Nyaira lo Tawanda Kudlanga. Siyananzelela badala ukuthi ngenxa yomkhuhlane lo osukhona ama-journalist adlala indima enkulu kakhulu ezigabeni ezishiyeneyo. So siyakhala kakhulu sithi imuli zabo kaziduduzeke.
Unkosikazi Mokone ukhuthaze intatheli ukuba zihlatshwe ijekiseni lokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19.
Siyakhuthaza abathaphi bendaba ukuthi bayehlatshwa ukwenzela ukuthi phela singatholi izimfa eziningi kumedia industry.
Omunye wasebenza loGudlanga eyintatheli izindaba yeZBC u-Abigail Tembo uthi umsakazo lo ulahlekelwe ngumuntu obezimisele ngomsebenzi wakhe.
Tawanda Kudlanga, or Mr. Gu as we all called him, was that guy next door, that brother at work.
Tawanda Kudlanga wayengumuntu oweduze, wawusenelisa ukukhuluma laye yonke into, wayekuphindlebe. Ngahlangana laye ngomnyaka 2006, sikhathi sonke ngimbona wayengipha ukudla engaqala umsebenzi wakhe e-Classic 263.
Some wings, you know, some food before he came for his shift at Classic 263.
Umkhulu wenhlanganiso esebenza lentatheli izindaba e-Media Center, Umzana Enethi Mzengi, uthi kumele intatheli izindaba sizame ngezikhathi zonke ukuzivikela kulo mkhuhlane.
We have tried the WHO, that is the World Health Organization.
Sesizamile ukuba silandele iziqondiso ze-WHO. Abantu kumele bakhangelwe i-temperature nxa bengena lapha. Siyanceda abantu ukuba bahlolwe ukuba balalo umkhuhlane ungelambadala.
For free. That is anyone who wants.
Ngesikhathi sokubhubha kukaSandra Nyaira wayesebenzela inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations esedolobheni le-Addis Ababa kwele-Ethiopia. UKudlanga wayesebenzela umsakazo we-IFM ezishabane engumholi walo msakazo. Intatheli izindaba ezabhubha nge-COVID-19 zibalisa uZororo Magamba, Charles Lighton, Fosa Dongozi, Janet Munyaka labanye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Impumela yophenyo oluqhutshwe izinhlanganiso ezimbalwa ngomnyaka odluleyo ethulwe namuhla iveza ukuthi ingxenye yenani labantu abaselizweni ilobuyanga ngenxa yezizathu ezibalisa ukukhuphuka kwentengo yempahla, isivuno esiphansi kanye lokubhidlika komnotho welizwe okubangelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso eziqhubela oluphenyo zibalisa i-Rapid Poverty Income Consumption and Expenditure Survey, iZimbabwe National Statistics Agency, iWorld Bank le-UNICEF. Njalo zithi impumela le izasiza ukuthi uhulumende labancedisayo bephathise abantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, umabhalane wenhlanganiso yebulawa yi Progressive Residents Association yena othi uvumelana lalimpumela.
Alikho iqiniso elidlula khonoko abakukhulumile abezinhlanganiso lezi ngoba ilizwe lakithi lilizwe labayanga. Inani eliningi labantu baphila ngaphansi kwaloko esithi poverty bottom line. Ngokunjalo ke inani labantu abaphakathi kobuyanga livele liyeqa ingxenye nxa sikhangela ukuthi eZimbabwe abantu bavele bangani.
Zambe ngokwakuqala lokho esingathi kulethwe umkhuhlane we-COVID-19 kumbe kwase kuvele kunjalo, kukanti khona ukuthi ingxenye yabantu abalobuyanga kuliqiniso kumbe baningi ukwedlula lapho, kukanti kungalungiswa ngani?
Umkhuhlane wobhubhane we-COVID-19 uwenze ubuyanga babantu bavela ekusobala egcekeni. Kodwa ke abantu beZimbabwe bavele bangabayanga ngoba nxa sinanzelela ukuthi bangaki abantu abavele besebenza imisebenzi eqondileyo, inani lakhona lincane kakhulu. Ngokunjalo ke iCOVID-19 ifice abantu bevele bengabayanga. Nxa sithi siyakunanzelela futhi okukhunywe izinhlanganiso ukuthi yingxenye yabahlali umbe yezizalwane zeZimbabwe engabi lobuyanga, thina sithi ubuyanga babantu bungaphezu kwengxenye. Abantu beZimbabwe phose singathi nxa sikhuluma ngesiNgisi sithi 75% baphila impilo yobuyanga. Ngoba inani lelo eliyi 75% ngabantu lezimuli zabo abaphila ngaphansi kwalokho okuthiwa yi poverty bottom line. Kanti le poverty bottom line ibaliswa imali ephezulu khona le bangakubo 40,000 Zimbabwe dollars. So zingaki izimuli ezilayo leyo mali yokuthi baphile? Uzafica ukuthi zikulutshwana kakhulu. Sibe sesithi thina okwenza abantu beZimbabwe babe ngabayanga ukuthi abalutshwana bona laba abayibo abaphetheyo abayibo abalokufinyelela kuma resources ngumnotho welizwe, inani lonelele lilutshwana esingathi phose yi 15% kusiya ku 25% selithethe lagogodlela labamba lagagadlela umnotho welizwe. Yizwe izinothi ezimpantshakayo ngokunotha, ngoba uzafica ukuthi yiba abantu abathenga izimoto nsuku zonke, yiba abantu abaphinda banika uhulumende imali. Ungabona umuntu engumuntu esekhipha imali esikhwameni eseqhubela uhulumende eseqhubela ilizwe ukuthi ngizoliphathisa ngalokho, khonokhana kuveza ukuthi bona labo yiba abantu abasuke bagagadlela umnotho welizwe. Kwasokusithi iningi labantu lasala linuka ngobuya liyanuka phuphuphu kokuthi kabanye ke banothe bapintika ngabakwazi ukuthi bayise ngaphi inotho yakhona. Yiso isimo esikiswe eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umabhalane wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxe naye ekoBulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqhasa kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyana belegcikwane leli eZimbabwe. Ngesikhangele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Umkhulumende wakwale Melika uyasola kakhulu ukubulawa kukamongameli Jovenel Moïse wakwale Haiti lokudutshulwa komkakhe ophephe kusehlakalo lesi. Umongameli Joseph Biden wakwale Melika uthi kubi kakhulu okwenzakale kulelo lizwe mhlaka 7 kuNtulikazi. Uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuncedisa ele Haiti ukwenzela ukuba kube lokuthula. Ele Haiti libhekane nenhlupho eziningi ezigoqela ukulwisana kwabantu, ubukhohlakali, isimo esibi kwezombusazwe kanye nezihlakalo zemvelo ezinjengezulu lesikhukhula. Kulandela ukubulawa kukaMoïse, umnumzana Ned Price isikhulumele sohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi ngabasoze baphumelele abazama ukususa uhulumende kaZulu ngodlame kwele Haiti. Uthi kumele kulandelwe imithetho yelizwe leli nxa abantu befuna ukungena embusweni, hathi ukusebenzisa izikhali lokunye okungekho emthethweni. UPrice uthi uhulumende wakwele Haiti kumele abophe bonke ababulele uMoise labafuna ukususa uhulumende kaZulu embusweni. Uthi kumele abantu balandele okwethulwe umnumzana Claude Joseph, umkhokheli kahulumende ofisa ukuba kube nokuthula kule Haiti. UPrize uphinde wathi abezombangazwe inhlanganiso ezizimeleyo labo bonke abantu kule Haiti kumele badlelane kahle ukwenzela ukuthi kungabi lomvukela. Uthi ubudlelwano bakwale Melika lele Haiti buzaqhubekela phambili. Uthi ele Melika ngozibandlela lonyaka lanika ilizwe leli izigidi ezidlula amajumi ayisikhombisa 75 million yokuthuthukisa ilizwe njalo lokulungisa okunye okuhambelana lezempilakahle. Uthi imali le isetshenziswe ukuvulela abantu amathuba emisebenzi, ukulima, ezemfundo njalo lokwenza uhulumende asebenze ngemfanelo. UPrize uthi ele Melika lizimisele ukwamukela okunye okufiswa ngele Haiti kulandela ukubulawa kukaMoise. Ekhuluma ngokhetho lweHaiti, uPrize uthi kumele luqhubekele phambili njengalokhu okwakuhleliwe ukwenzela ukuba kulandelwe imithetho yelizwe. Uthi akulunganga ukuba kube lohulumende obusazantando ngoba lokhu kulakho ukwephula amalungelo kaZulu. UPrize ugcizelele esithi ukhetho olubalulekileyo luyinsika yombuso wakweleHaiti, ngakho kumele ukhetho lwenziwe lonyaka. Uthi ukhetho luza kwenza ukuba umbuso uqhutshelwane ngemfanelo kwele Haiti.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Isizalwane zeZimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalinde ukuxotshwa kweleBhilithani lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi azixotshe. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwabalitshumi lane abafike eHarare ngolwesithathu bavalelwa lapho abangamelanga bahlangane labanye njengendlela yokwenqabela igcikwane le-coronavirus okwamalanga alitshumi. Kulababili abasenkambeni yeBhilithani abeqa bevela kuzitezi ezimbili bezama ukubaleka okuthiwa balimala. Umphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba utshela umsakazo we-ZBC ngolwesibili ukuthi abantu laba abasoze behlukunyezwa ngukhulumente. UChris Gando we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla senye yenhlanganiso ezizama ukumisa ukuxotshwa kwabantu laba e-Restoration of Human Rights umnumzana Phanyeka Karimansira ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Labo abaseleyo balokho begciniwe kuma-detention centers, uhulumende weBrithani ulokho esithi ufuna ukubahambisa.
Selike lazama na ukukhulumisana lalabo asebefikile eZimbabwe abaxotshwayo kumbe izihlobo labangane babo ukuthi lizwe ukuthi baphethwe njani?
Okwakathesi asikaphumeleli ukukhuluma lalabo abahanjisiweyo. Sizwa kuthiwa bathi befika eHarare e-airport bathathwa ngebhasi bahanjiswa ku-quarantine.
Ungasitshela ukuthi kuyini eselikwenza, ikhona yini imizamo elokho liyenza ukuthi lizame ukubona ukuthi labo abaseleyo abaxotshwa, njalo akhona yini amalanga asefakiwe ukuthi bazaxotshwa? Ni
kulaba abasele akukabi lama-dates ukuthi bazahanjiswa nini, kodwa esikwaziyo yikuthi uhulumende weBrithani uthi yena ufuna ukuthi ukuba ehambisa amachumi amahlanu. So sicabanga ukuthi ngo-August bazazama futhi ukuhambisa abanye. Qhubeka phambili sizama ukulwisa ukuthi laba abaseleyo bangahanjiswa. Sinoko sikhuluma lama-MPs lokho sisenze ikampeni yethu, njalo le-petition yethu lokho iqhubeka phambili. Njalo sizayenza ama demonstrations azikabi le date, kodwa sizayenza ama demonstrations amaningi eLondon, ehome office laku Prime Minister's office. Kungaba yinto esingayenza iviki yakuqala eka-August.
Labo ukuthiwa beqa befuna ukubaleka balimele okunganani?
Kukhanya abalimalanga kangako. Sizwa kuthiwa bangcono kakhulu abalimalanga, kodwa abasahanjiswanga. Umumo we-COVID-19 ulokho njalo kuma detention centers. Sizwa kuthiwa akukabi lama process ukuthi kube kulandelwe umthetho owe COVID. Walokho kangelane lodubo lokuthi khona bahlala endaweni bengalama protection ama mask landano okufanele kube khona ngomumo we COVID.
Umnumzana Phanyika Karimansira isiphatha amandla senhlanganiso ye Restoration of Human Rights ubekhuluma icingweni le Studio 7 esebilitane. Imidlalo yomncintiswano wamazwe omhlaba owamele wenziwe ngomnyaka odluleyo ka 2020 e-Summer Olympics ivulwe ngokusemthethweni namhla imini elizweni laseJapan. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
EliZimbabwe limele ngabadlali abahlanu kulemidlalo yemele iqhutshwe nyaka enye kodwa yagcina idlulisele phambili ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Imigoqo ekhona kulezi nsuku elawula ukuhamba kwabantu besiya kwamanye amazwe idale ukuba abanye abadlali bengenelisi ukuyaphatheka kuma-Olympics, yikho nje iZimbabwe ithumele ihlekana labadlali lonyaka. Intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi akalathemba lokuba iZimbabwe izathola imendulo kulemidlalo ngemva kokuthumela abadlali abalutshwane.
Kuhle sibe lokuthi khona siqualifyile sathola ama athletes ayasimela kuma Olympics eJapan, kodwa mbona kuma disciplines lapho siqualify khona hano sizivakatshele nje siyaphelekezela abanye njani ngibona ukuthi kukhona okungaphuma. I-good exposure nje ukuthi lati siyefika khona ngale sidlala imidlalo edlalwa sikompita lamanye ama athletes akamanye amazwe aphezulu.
Kwaye ngumqeqeshi wecembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu yelama Mighty Warriors lize liyedlala kuma Olympics aqhutshelwa kule Brazil ngomnyaka ka 2016, uShadrack Mlauzi ukhuthaze abadlali abamele ilizwe leZimbabwe ukuba babe nokuzithemba.
Ngithi kulaba abamele ilizwe kumdlalo yama Olympics akukho lula emdlalweni leyi, ngakho ke kuqakathekile ukuthi bezilungiselele kakhulukazi kakhulukazi ingqondo, ngoba badlala labadlali ababe besuka emazweni ade bethola ukutrena kakuhle lalapho ezomnotho welizwe abame kuhle. So okuqakathekile kakhulu ukuthi bezithembe beqine kakhulukazi ingqondo, okuningi ngokwezethemba kuyalunga nxa kokuthi balungiselele ngendlela efaneleyo.
Ubhukutshayo uDonata Katai kanye logwedlayo uPercel Gilpin yibo abetheswe inkatha yokuphakamisa iflegi yelizwe ngesikhathi kuvulwa imidlalo okusemthethweni. UKatai wele minyaka elitshumi esikhombisayo yokuzalwa ube ngumdlali wakuqala onsundu obhukutshayo ukuyamela iZimbabwe kumidlalo ye-Olympics. Wona umkhosi wokuvulwa okusemthethweni kwemidlalo ye-2020 Summer Olympics ubungafani leyo eminyakeni eminye, ngoba kuvunyelwe abantu abalutshwane ukuba bephatheke kuwo njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abanye abadlali abakuqembu elimela iZimbabwe ngababalisa uPeter Wessler laye obhukutshayo, uNgoni Makusha ogijimayo kanye loScott Vincent odlala umdlalo we-golf. Ngiyimele iStudio 7 kubona wayo uJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Buliviki, was a Friday, silomculi wengoma zomdumo oyichibilika. UVusasanda odume ngegama lokuthi Nkunzi Yesilanke asizweni exoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasanda.
Yabonga Nkunzi kaSilanke.
Umculo werumba kubechibilika ngumdumo othandwa kakhulu eliningi labantu emaphandleni, yikho nje Inkunzi Yesilanke iphonga kangaka yona ke idabuka elubani.
Ngakhulela khona eLupane, khona eLupanda, ngafunda khona. Ubaba oseneminyaka engaphezu ka-50, ngikhulela emulini yakoJohnson Mhlatshwa Silanke. Ezamakatari ngaziqala ngisasencane kakhulu. Sifunda nje khona lokho okwamakatari omabhanjo, sikuchaya ngamagabha lamagabha e-Olivine.
Kuhle abalaleli bazi ukuthi igama lakho lokucula labuya njani Inkunzi.
Igama elithi Nkunzi kaSilanke ngakhula ngalo ngoba bengivuka ekuseni ngo-6 niye kibela phezu kwesidule emasimini ngithusa inkawu ngifike ngikhonye njengenkunzi ngikhonye mbonge njengenkunzi ngakukhala ngakuqala ngisasencane kakhulu mbonge abantu bema reserve le bathi hey inkunzi kaStanke hey inkunzi kaStanke
uthi ukucula lubizwa kuye waqala ukuthanda ukucula semncane ecula elingise labaculi ababedumile ngaleso sikhathi okwaze kwenza uyise wafuna nokumkhipha esikolweni
ngizale ukuthi lo muntu vele i-talent lakhe likuphi kusemakatareni ngoba ingoma bengiyiphupha ngicule ngiphupha ngicula ngihlala ngiyi-1 vele ngitshaya ngitshaya amabhanjo ngitshaya amabhanjo ingoma zabaSolomon Skuza thesa zibuya nje lo-1 oligasi vele into yayivele ngiyisegazini sijayive onduks malaksa abantu abafundelana labo obadaya amathulane o-apsoni abendolwane omadalafoni
Sikhathi ecula uNkunzi ngo-1995 wacinezela idlathi lakhe lakuqala kukhasethi elithi osali bam yekelani ukulwa
nabu WhatsApp uye ku WhatsApp leyo siyabonga abantu benkosi engakutsho ukuthi li support kakhulu lekele ukuthenga ama 10 siyabonga
inkunzi yeselanga yaphambili ngomculo werumba kumbe ichimilika yiyo besikhwezelayo kuhlelo woza wo
zafarilibe
nempela sonto elithukela lichimilike kamnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Bhali
umculo kavusa Simanda odume ngegama lokuthi inkunzi yesilanga ke singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abenkampani yengcingo yeTel1 sebeme ukuhlawula izisebenzi imali zama COVID-19 allowances ikakhulu lezo ezingakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli izizalwane zeZimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalinde ukuxotshwa kwelebhelithani lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi yenze lokho selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.